awaziwa ukuba ele Zimbabwe liza kukuka kwezombusazwe kumbe eze noto ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano we-SADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kukuka elizweni, ukulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Omunye olombono lo umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile e-SADC region. Lama challenges uKing Mswati eSwatini, lama challenges eMozambique awe infighting, lama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeka kwesikhathi eside. Ukuthi Zimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza, ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama-problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama-problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawacazulule. Siyazi ukubana abathungameli be-SADC bayavikelana. Amazwe anjengabo-South Africa athungamelwa yi-African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi i-ZANU-PF i-Former Liberation movement, so bayasikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona yikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge-EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation, ukuze afake i-pressure kuhulumende wayo, ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa ukubandla le-ZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isicoco lesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu, ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo, ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho, ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele nabantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ile-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha irijini yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe kumbe ezombangazwe, kodwa ikhangele endaweni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe se-SADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcinisihlalo we-SADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi.